Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandonoka Wande. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Mfufu 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliament omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla.
Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasiyena uhulumende weZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinela umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwama-by elections linyanga.
Ngiyamuzwa umagalela mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi. Kanti yena ungena njani umasimafa endaweni kaSibethe Msengezi?
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendula umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafazibanda owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Saibeth Msengezi.
Ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lama-customer ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela o-Country Park, olobhengu, olomagwegwe, uyafika sibe uzufike khonale le mayadini wo-Queen's Park uhlangana nezinqola zakhona.
Izakhamizi zakoBulawayo sezihlangane lodubo lwabo babhemi ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa njalo besidla okulinyiweyo ezivandeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amalunga edalela eParliament omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla bezama njalo ukuphiwa ibail. USikhala labanye bakhe betheswa icala lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kwelunga le-CCC uMoblessing Ali etshitungwiza ngenyanga kaNhlangula. Sebencitshwe ibail kaningi-ningi kodwa bafake isicelo esitsha ngemva kogwalo olusayinwe ngabantu abedlula amathumi azinkulungwane ezingamathumi amahlanu 50,000 besekela ukuphiwa kwabasolwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Abalandeli bebandla le-CCC bathi bazabuthana emthethwandaba eHarare lamhlanje betshengisela usekelo. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwe-by election khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, utshele Studio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni sakhe phambilini kwalolu khetho mhlazi ku-22 kuyona le inyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokuroba abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa kuthi abahola umumbu. ku 22 okufana nayo 40 umbuzo ebenginawo ngangihlana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani bathi sisi ngolesine lokho esikhona la lokho esiphenduka kuthiwa kona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi tibuya ni bathi kasikwazi lokho okwethu kufika sibhalo lokho esibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya ngase ngibuza omunye ubaba sama business ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka kwenziwa yini wangiphendula wathi yebo abantu bezana isikhulu zezano zafika la zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplan sibarobe sibabiza ukuthi kuyaholwa okwenzela ukuthi amanye ama opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama organization angasiyena uhulumende wezimbabwe abantu bavunyelwa babuya begqoka amagalia abantu bagqoke intsaro zezalo bagqoka amakepesi zezalo bagqoka izikipa zezalo bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli abantu bakankulunkulu bethwele nzima so ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi bantu bematopo akula ongalambanga sonke silambile kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba whole day lithona lihlalisiwe akulanto eliyitholayo ceda ama 3 njoba sekuyi 3 days lokho lesiya ezitolo kambe okwenu likwenza nini ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini so abantu ekade sibabona kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje kodwa silethemba kula kudla kuzabuya nxa ukudla kuzabuya thathani ngoba ukudla lokungokwenu vele kodwa ngase siyavota livotele i-CCC umama uSindi Jongwena abantu balovalwa abantu balefie abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye noma ngabe indlala isingakanana ngeke thole ukuhola so ngimemo isimemo leso ukuthi bantu bematopo wathi 2 31 32 kambe shua ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka ene ngepunishment enziwe izano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belize hola kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa kodwa kathesi lokho elingananzeleli
Lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo webandla lesi-CCC esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sizamile ukukhuluma labebandla lezana uPF kulumango kodwa kwehlula Ilunga lebandla lezana uPF umnumzana Believe Gawule usephendule umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owatshela iStudio 7 ukuthi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi uMafa uthi amalunga ebandla lezana uPF alosiko lokusekela umongameli lanxa esehluleka ukubusa njengokwakwenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe lokwenzakala kathesi ngomnangagwa uGawule usithumele impendulo yakhe kumakhale khukhwini ngendaba yonale kesizwe ukuthi uthini
ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethi Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibethi Msengezi uSibethi Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibethi Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anje abantu into ezazikhuluma ngolinda masarira yizo zene ezikhona ukuthi babe trainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe izano PF yekwenza kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda masarira ukuthi babe hamba besiya fundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise izano PF into esiyaziyo la kade sakuphelanga kukhona ene kade sibalo kube kwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazane ezathi sizibona kono kwade kuthiwa hey umuntu se lapha kwanja njani besenze izinto ezinjengazo bese stage manage izinto zabo zenzana ukungcolisa i government yezano PF yikho abakwenzayo okwamsenkezi lokho thina silani lakho njalo amapolisa yaza azakudinga khona ukuthi kwenziwe ngubani njani umthetho vele umele ube umthetho kulandele lokuthi kwenze kuhambe kanjani azinike sikhulume indaba kamsenkezi ukuthi yeyo usenkezi uchiselwe sesina uchiselwe ukuthi ngezinye indlela kubala ukuthi uchiselwe izano PF ngendlela akhuluma ngayo ngoba into abayikhangeleleyo leyo into abazenzayo indaba yama uthi yena ngakhona ukuya inviting sanctions ama sanctions acelwa yi opposition yiyo EMDC iyacela ama sanctions yiko abagijima hakho la kathi vele abafunda ama sanctions asuke bafunde ngama sanctions angabancedise ukutheni becile bengena embusweni ngokuzondisa abantu ngokuthi abantu bahluphekisa abantu ama sanctions la ahluphekisa abantu u rapporteur lwa no United Nations wathunywayo mamalwana wabuyela wakhuluma kuhle sibili kakhulu kazanga pambanise wathi yena ama sanctions ahluphekisa abantu makhaza eZimbabwe akula umuntu osephezulu ngalohluphekayo ama sanctions abantu ama sanctions ahluphekisa abantu abantu abazihluphekelayo abantu kodwa nje yibo abahluphekiswa ama sanctions so nxa isho njalo ethele ku invite ama sanctions wapi yiwapi ama sanctions engayi invitiswa ukuthi kutshiswe indlu kaMsengezi ukuthi tshiswe ngubani kwaziwa yibo abakwaziyo lokho impi ye Russia le Ukraine impi ye Russia le Ukraine asonto yeZimbabwe le into yakhuluma ngayo umagalela mafu ukuthi impi ye Russia le Ukraine iRussia iyazivikela and iyakhuluma futhi iRussia ukuthi kungani senza kono kwani and wakhangela bona abantu abeRussia amaRuskilana amanye phakathi kwabo Ukraine iUkraine leRussia into eyinye ikuthi kodwa bona njengabantu abanjalo bona bayathakazelela omafa nje opposition ukusetshenziswa ngamakhiwa la iNATO efuna ukuthi ibe yelawula yonke into khona ngale ibingenela lemazweni endabeni zamazwe manje yakhona kwaba kwenza eZimbabwe be impose ama sanctions ama African leaders asekhulume aba loud and clear endabeni le ukuthi ama sanctions kaasuswe wonke umuntu ukukhuluma khona kunjalo kambe kwakhulumela ukukapula khona kwawusho ngumagalela mafu phila we are moving on siyaphambili ngoba ilizwe leli lalwelwa ukuthi salikhulula salwa ukuthi selikhulule andimpi ungakhohle ukuthi yaliwe emaphandleni ayiliwa ngemadorobheni
aloke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezano PF izakhamizi zakobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwabo babhemi amadonki ababhodabhoda emalokitshini santando bengeluswa muntu besidla imibhida ezivandeni obabhemi laba ngabasetshenziswa ukuthwala okuthengiswayo okugoqela inhlabathi yokwakha inkuni umquba lokunye okuthiyetshiyeneyo uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udubo lwamadonki lwaluvame kakhulu ephumula siyakwazi sonke ukuthi ephumula kuthiwa kusemadonkini kodwa ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lamakhastoma ezindaweni ezichiyetshiyeneyo ezigoqela o-Country Park olobhengulo magwegwe uyafika sibili uzufike khonale le mayadini kubo Queen's Park uhlangana nezingqola zakhona usuya kibo uNkulumane konke le ngokunjalo-ke idonki nxa yeke yahamba umango ingatshayisi ivulele ikhululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhothwa lapho eke yafika khona so ziyabuyela
abanikazi bobabhemi laba ngobani
abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imbhida yabantu isidliwe ezinye sezigcwele emgwaqweni ngiyakhumbula ngempela viki ngiyanjesana lenye ifile lobhengula extension laphana duzane lesizan eturnoff esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayitshayiwe nje ngesikhathi zekuseni khonokhana-ke kubangelwa ukuthi bona
laba madonki sebezichithikisa abazigcwalise yonke indawo okungasafana nakudala sasikwazi ukuthi hayi ungahlangana nayo kube uphumula kuphela.
Umthetho we-council wona uthini mayelana le nyamazana ezibhodabhodayo edolobheni?
Amadonki ngomthetho weBulawayo City Council ama-bylaws ayo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha siyondawo yezinyamazana. Amadonki lawa angananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezivalisa oMethodist oRobert Sinyoka lezinye izindawo ezigqagqele nje uBulawayo laba abantu abaphila sasemi urban or singathi bakumaperi urban areas. Yibo ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo ngakho lezi izifuyo lezi zigcina zichaphela edolobheni phakathi kube sokubangela ke lolu hlupho esihlangana nalo kathesi.
Lapha dube singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe?
Kungumlanduke ke City Council lati zakhamezi ukuthi sincedisane City Council ngasithe sabona amadonki ezulazwe ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma housing offices kube sokusithi ke laba benzele locala babuye bazohlawula ukuze bathola amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethelweni edolobha abanye bese bezelwe lomkhuba ukuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwe into enjalo kube ophumula old kube ophumula south abanye bebe-renta befaka amadonki nalawo izindlu lezi zingaphelanga umuntu afika afaka amadonkakhe ukwenzela ukuthi angamcatsheni nxa sifuna ukuwasebenzisa. So kungumkhuba nje osubhahile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi isuke kayifana nenkomo ethi ngeziye ukuthambi ngeze umsindo wemoto ibaleke.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube ongumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lizaqhuba ukhetho lwedale leCentral Committee ngomgqibelo ozayo. Ukomisari webandla umnumzana Mike Bima uthi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 734 abakade befuna ukuncintisa kodwa abafika phose ikhulu 93 balelwa ukuncintisa ngoba bengela minyaka emihlanu bengamalunga aleli bandla kuzigaba lezo abafuna ukuthi bazimele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isethekeleli ebesivela kwele India sibotshiwe edolobheni leVictoria Falls ngomgqibelo sizama ukungenisa izidakamizwa zohlobo lweheroin ezilesilindo sama-KG ayisithobamunwemunye ngomgqibelo simiswe emthethwandaba izolo. Izidakamizwa lezi zibizwa bezingathengiswa ngemali eyingxenye yesigidi i-$500,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbanani basakaza abahle andukubulisa bonke nje abakwethu ayihlobo labangani hayi umthakazi wonke nje ethi hatshi kwenele masizimeleni asevoteleni MP kamthakazi lo councilor kamthakazi siyabe sesiliqumile ilizwe ngoba siyabe silamandla okuzimela endaweni yethu. Mat South manika land mat north mat north ngikhalangani kakhulu ngoba yilapho esikhona ngiyayibona imbonweni hayi sisemuva because ibandla lingasoze lincede ngalutho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu benjani nje lonke? Hayi siyajabula ukuzizwa izindaba zeZimbabwe sisizwa njengoba zinjalo zitshisa sithi libambe njalo mpela. Hayi umsakazi ongasekela ihlangothi ovumelana noma ngubani ofuna ukukhuluma kuStudio 7 hayi siyalibonga siyalibonga kungasini kube kunenge kweZimbabwe sikwazi ngoba kuyafihla into eziningi zeZimbabwe but uStudio 7 akuyazikhipha njengoba zinjalo sithi libambe njalo liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu lonke nje. Hayi namhlanje uphawula nje kancane nje ngeZANU-PF ukuthi hayi iZANU-PF iqhubekela siliphambili iyaphula ilungelo likaZulu kodwa ngaphithe ama-sanctions akhitshwa akhitshwa njalo ama-sanctions kubosha intatha ezindaba zigwetshwa kubosha abantu be-TCCC kubosha abemthwakazi akunzima kunzima so ama-sanctions ogawule bazashona bekhala bethi ama-sanctions akhitshwa ama-sanctions asoze khitshwa akhitshwa njani kanti ama-sanctions ubona uhulumende wabo kamnawo kage phula ilungelo likaZulu kangaka hayi ogawule laboshwa ake beme kancane mani okukhulumela iZANU-PF iZANU-PF iyawona lapha nekhaya lapha kodwa ushuma labo gawule bayivikela sibini ungathi abantu abanjani ngambonde abantu besindebeni lapha ogawule labo shuma hayi hayi bengahlolisiswa kahle abantu aso besindebeni lapha angiboni ukuthi umuntu wesindebeni ngasupport iZANU ngaleli ndlela
livuka njani Studio 7 omuhle basakazi bonke oEzra oGande ontungamili omathabili bonke oGaina ngicela lingithinte olingithumelele inamba ezememba yestudio ukuze nyenelise ukuxoxa layo okuningi njengomuntu omutsha. Ngiyalibingelela lonke ngisithi abatsha sambeni sirejista sivota sikhuphene umbuso weZANU-PF osihlukumezayo. Manje siyabotshelwa amalunga ojobhu sikhala abasemajele akuqedakali sithwele nzima ungakhuluma uba ngumuntu omubi. Mina engikhulumayo ngingoDaniel Nxumalo owelupaka wadi khonapho elupani. Ngilibingelela lonke elupani kwapho ngisithi linjani ma-members e-TCCC.
Sabona Studio 7 salibonana hayi siyaphila lapha eCape Town cake ndikugawule man cake ndikugawule man ke ngizigawukuthini man lalo omunye wakhe bonke labantu abezala abakhulumela izalo labo hayi ngiyabacela man ke bandinike zona bobathathu labantu bakhulumela izalo bathi zali right hayi ngiyabacela hayi bo kushi bona babona izalo basutha musi bona hayi ngiyabacela ke ngikhulume nabo mina hayi ngiyabacela ke ngibavuze nami kulento engizibuza wendlala ngimamele si Radio 7 athi lento engifuna engikhathazayo ukuthi ngemangasakhuluma labo gawula ngizwa kakuhle ma ngoba hey nginombuzo enawo omkhulu engawubuza engifuna ukubuza wona. Ngiyabonga Studio 7 hayi ngiyabonga kakhulu asonto yebo kodwa hayi umbuzo nje engifuna ukubuza wona nje okwe 40 years le ngoba mina sithezi ngwasa sine 60 years ngisegangeni ngigqibe 40 years ngisegangeni sike nama 20 something years ekhaya but sizigqiba 60 years ngisegangeni hayi ngiyabacela ngiyabacela.
Yes Studio 7 Studio 7 njani lonke be Studio 7 Venayi siyaphila hayi khuluma induna makhalanga ngiphendula lubaba lothi khona Studio 7 ayikhethe uhlangothi amuzwa kahle ukuthi uqonde ukuthini ngoba kanti yena vele ekuyiphi party ngoba mayiti kona kukhunywa iTriple C kuphela angizwi ukuthi uqonde ukuthini ngoba abantu beTriple C mabe bayabazithandela ukukhuluma angeke bevinjwe umuntu njalo abantu bezana uma bafuna ukukhuluma akulandwe zabafuna ukuthi bekhuluma abantu beMP beMRP lawo uma bafuna ukukhuluma lawo kulamkeza bafuza so Studio 7 yeke ihambe bakokodela ezindlini bavuza ukuthi bekhulume enkani hayi so kamuzwa ukuthi ubabani uzama ukuthini ukuthi ikati yena vele ukuyiphi iparty oyikhulumelayo.
Salibonani baphathi bohlelo siyabonga inhlelo elisipha zona imihla lamalanga ungani selingala linjalo limeqinisweni angaze siyakwazi ukuthi ogawule labochuma bakufuni khonoku zonke iziphatha amandla zezana kodwa ungasenani iqiniso liphuma njengokuba ngikhulume ngabantu laba bahlala bebotshwa bamanye amabandla aphikisayo sithi lanxa bethi kwakhona impilo yamakhiwa abantu bekhala ukuthi izolo impilo ibingcono lobade bebotshwa ukwathi ngumuntu omnyama versus ikhiwa manje namhlanje bona abezani baba lomoya omubi abagcwele icorruption bayatshontsha benzani kodwa iqiniso abalifuni kungakhunya iqiniso umsomele botshwa khathi sinampo abelokhuzeni abamabandla aphikisayo iba basemajele bodwa akulivino yedwa lwezani phakathi angikwazi ukuthi kathi vele babona kunjani into abayenzayo kodwa lokho bekhala ukuthi ama-sanction izijeziswa zingezelelwe vele ngabe khona lo yedwa. Ngiyabonga.
Hey sanibonani bafowethu nonke nje mthokazi omuhle balandeli baka Studio 7 Chris Gande mfowethu sakubulisa sacela phela uhlale nawethu ama-record mfowethu asibe bade kakhulu senzela khona ukuthi sihlale ngithi nje angicele lapho uPaula kakhulukazi ngalo mjidalwana uzithi yena i-EFF wathi lo mjidalo ona eshi angicabanga ukuthi unenkinga enkulu kakhulu uma ukuthi uzama ukukhampena kazame ngenye indlela ayile nto uhambe etshela abantu ethi ye abantu baqamba mangankantini uthengo yezanu p f ini hayi nasifuna abantu abafana lo mjida mani lizwe lizame ukulungiswa ngapha nawo ubhizi yahlangahlanganisa bese ngithi la madoda lawa ugawule nochuma la bantu nimabheke bafowethu ningaphiki ngabo la bantu phela bayahola lokho abakwenzayo bawuholela ngoba angicabangi babengabantu abacabangela abantu bengayenza into ezifana nalezi bebepholisha umuntu bempholisha nje bebhizi baloko bemcomba besazi ukuthi umuntu lona isigebengu esikhulu futhi thina akasifuni noba siwumthwakasinje so kusho ukuthi bona inkulu into abayitholayo hhayi abakwenza kusabalungele manje ngelinye ilanga sabashona ilanga nathi unkulunkulu uzosibona hhayi ngiyabona
studio seven livuka njani kodwa lithola njani basakazi bethu ye hhayi sibonge kakhulu kubaba umagalela mafa sibanda hhayi ubaba lo ngiyamthanda kakhulu mani yindoda leyo mani yazi ukuthi always ukhuluma mnandi amakhomenti wakhe kaphonga untshuma nje kuphele ekhuluma into angayaziyo uyayazi into akhuluma ngayo and uyamuza ukuthi ngumuntu onesihelo nabantu and ubatshele into enhle kabo ubaba utshuma labo babu ugawule enhle kakhulu iplani enhle kakhulu ukuthi abashiyane layo yonke le nto ezane le bejoyine amaqembu abantu asesintwini ngoba sihleli labo bona sakhelane nabo kodwa into abazikhulumayo kuya kube buhlungu kabo ukuthi uze umuntu omdala ekhuluma amanga yohlaza tshoko baba ugawule ibhathi kalihlohlwa umuntu omdala yonke into ekhulunywa ngezanu PF uyakwazi nawe eqinisweni ngaphandle kokuthi uyakuholela wena ukukhuluma amanga kodwa iqiniso elisuka likhulunywa ngubaba umagalela sibani uyabukwazi ukuthi ukhuluma iqiniso yonke into ekhulunywa ngezanu PF iqiniso ayikho into elingayiyala kumbe elingayiphikisa ngoba phela kasikhulumi ngeparty yase Asia sikhuluma ngeparty yase Zimbabwe ele 40 something yezibusa kanti manje ikupho okutsha ngayo esingaze liphikise limeqo lanto alazi lutho iqiniso libe lilazi hayi le abantu abadala mani ibhashi kalihlohle abantu abadala vumani makho ukuthi kukhona la okungahambi kahle khona livume lingasekeli into ngoba liholele nakwenzi khona lokho selibadala for ukukhuluma amanga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Thank you. Zande, Ungameli Ngumo, Black City Jeremiah, Sasibanda, Sokumalo, Anasitya Ndlovu, Mlondolozi Ndlovu. Ebakatisiya tinokurangarirai, basa guru, ramakasiya basa ramaita, Baba Panga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Hayi siyabonga ngengoma yakho moyo waseZimbabwe esihlabelela ke ingoma ye Studio 7 esigqibela njalo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo yanini ku www.voandebele.com. Kodwa ke singadibana kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Asidibane.